Silokhe siyingxenye ke MDC Alliance, kuyisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama-seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lezo, ngoba thina ebandla besithi malutshwane ke esiwatholileyo, yikho-ke sokuzakhulumiswana ke ukuthi ama-seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule proportional representation yephalamenti esekubuya le-senate, kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone-ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye-ke ibandla letolo likhala ngakho kakhulu yukuthi nxa siyi-alliance-ke singayibizi ngebizo lo elithi MDC, sifake elinye ibizo. Mboneni lakho baza kukhulumisana-ke, kukhanya ingani hhayi kuthi siyathokoza sibili kule ngqubela phambili-ke ye-alliance le esikhangelele ukuthi yenzakale esiyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ngokuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo, kodwa-ke sithi thina kathesi silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party, PDP. Yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye, kuhle-ke ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingathi limithali, njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe njengabokhinya ukuthi kule-Rainbow Coalition, kulalokhu lalokhu, kuyabe kuhlangene nje amabandla abesebenzisa-ke ibizo-ke elinyutrali, athi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngazo, kodwa-ke into ebimqoka, into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilutshwane, i-14 besingani incane kakhulu. Yikho-ke hhayi kuyakhulumiswana, silokuthokoza njalo silekuthemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle yabantwana beZimbabwe-ke bancedakale ngomnyaka ozayo-ke, sinqobe ibandla le-ZANU-PF, sibambele singamabandla wonke aphikisayo.